Banengi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni abathi basebenzisa i-artificial intelligence eZimbabwe. Omunye othakazelela lokhu nguZeluleko Zetmoyo ohlala koBulawayo.
Iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi elungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizinisi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo sikhangele njalo kulezi ezempilakahle.
Banengi abalombono lo, labanye abasola i-artificial intelligence besithi ilakho ukusetshenziswa ngendlela ezingaqondanga. Unolwazi Ncube wakoBulawayo uyayisola kakhulu i-AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje omakhalekhukhwini abhala kubhalayo asende, akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona besemaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba nezinto lezi ezibunjwayo ama-robots.
ULydia Banda osebenza kunhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development uthi yebo izinto zeziguquka emhlabeni wonke jikelele, kodwa akumelanga abantu besebenzise okwamanje i-artificial intelligence.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento ezinjenge-technology, infrastructure development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Kuyini i-artificial intelligence? Umnumzana Mbulisi Ndlovu ofundisa ekholitshini lemfundo yaphezulu eLupane State University uthi i-AI yenza engani imitshina ilengqondo njengabantu.
Ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese kukhanya ngani imitshina leyo ilengqondo, iyacabanga njengabantu, igcine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Umphathintambo obona ngezemitshina yakulezi nsuku, unkosikazi Thathenda Mabethera, usanda kutshela amalunga edale lephalamende ukuthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence eZimbabwe.
So it's a matter of us making sure that we've got the right policies put in place and we've got the right framework.
Njengohulumende sibona ingathi ukusetshenziswa kwemitshina ngale indlela kuhle, njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise lei AI ngendlela eqondileyo. Lokhu yikho esesikwenza.
UNdlovu uphinde wathi kumele abantu beqaphele indlela abasebenzisa ngayo i-artificial intelligence ngoba ilakho ukuphazamisa, ikakhulu ngesikhathi kungakabunjwa umthetho olawula ukusetshenziswa kwayo eZimbabwe.
Zivele zikhona izigangi ebantwini, ikakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cybercrime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu emilozibani ngapi, kanti akula foto enjalo. Ifoto leyo ibunjiwe yabunjwa ngecomputer kuhenganyani ngabantu ade beme ndawonye besenza khonokho kade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi abasakhulayo kabasoze bekubalekele lokhu, kodwa kumele bakusebenzise ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.